Salamu ke la emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 16 Nhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Njengoba izalo sishilo umnyaka ibusa, so sesibuza lathi ukuthi hayi njengoba nje uhulumende obusayo kumele kubonakale ukuthi at least abantu bazuza imisebenzi, kodwa sekungcole kakhulu abantu, i-streets sezigcwele abantwana ngabala msebenzi, ama-promises ayekhulunywa izana ngabo, yikho sithi hayi abantu ngcole betshengisa ukukhonona kwabo.
Abasakhulayo becelele MDCT batshengisela iHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho ezandleni zikahulumende weZANU-PF.
Abantu abadlengula abantu kufanele baphiste eziso esenzima kuli kuqondile lokho ukuthi banike isijeziso esenzima.
Abalwela ilungelo labesifazane bathi lanxa besamukela inkuthazo kankosikazi Grace Mugabe yokuthi abadlwengula amantombazana bajeziswe kanzima kabavumelane lokuthi babulawe.
Obulawayo kusungulwa inhlanganiso ezimeleyo ejonge ukulondoloza imbali lemisebenzi kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ebizwa ngokuthi Joshua Nkomo Cultural Movement.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Abasakhulayo becelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai abedlula amakhulu amathathu batshengisele eHarare lamuhla bekhonona ngokusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho ezandleni zikahulumende weZANU-PF. Ukutshengisela lokhu bekuyikunanza njalo ilanga le-International Day of the African Child. Lolu suku lwasungulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa e-Organization of African Unity esibizwa ngokuthi i-African Union ngo-1991 ngenjongo yokukhumbula umvukela wabantwana besikolo eSouth Africa ngo-1976 oweSoweto Uprising. Ekutshengiseleni kwalamhlanje amapholisa abophe ilunga le-MDCT elilodwa umnumzana Danford Ngatsi Warren. Abasakhulayo laba bathi bafuna uhulumende kamongameli Mugabe alungisise umnotho welizwe njalo asungule imisebenzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo kuleli bandla umnumzana Dube Mukombwa.
Njengabatsha beZimbabwe sabona iZANU igankasa ngomnyaka ophelileyo isithi yona hayi izanika abatsha imisebenzi 1 million jobs. So sikhangelela ukuthi hayi njengoba iZANU sishilomnyaka ibusa, so sesibuza lathi ukuthi hayi njengoba nje uhulumende obusayo kumele kubonakale ukuthi at least abantu bazuza imisebenzi, kodwa sekungcole kakhulu abantu, i-streets sezigcwele abantwana ngabala msebenzi, ama-promises ayekhulunywa izana ngabo, yikho sithi hayi abantu ngcole betshengisa ukukhonona kwabo.
Njengoba kulela nga labantwana eAfrika lamhlanje ungathi eleZimbabwe liyaliqhakathekisa yini elakusasa labasakhulayo?
iZimbabwe iyasayina nje kuphela, iZimbabwe iyasayina nje upha imithetho ku-international ikuthi yenda layo izaphatheka kwezabantwana globally kusadaki, kodwa singakhangela impilo yabantwana ukuthi baphila njani eZimbabwe. Uyahlubona ukuthi iZimbabwe zisakatshana noba sathathi umbuso 1980 lanamuhla akuhambelani ngoba ilungelo lomntwana alikho.
Lina lilalo yini uhlelo olujonge ukuthuthukisa umnotho elingalupha uhulumende alusebenzise njengoba lisola uhlelo lwakhe lweZim Asset?
Thina sithethi na njengoba ukwazi Nkomo, thina sikankasa sasethu yayithiwa yijusi, njengoba ngakhangela ijusi yethu ngibona yayikhuluma kwomkhonomi, how are we going to create employment, ngoba thina sitshiyene ngokuthi nezanu ukuthi yona iyatata engakusebenzanga ithi i-employment creation ukunika abantu umsebenzi. Nanjengephathi bangaboleka i-document i-manifesto esayisebenzisayo sikankasa, ngabanceda akuyakisi njalo ngoba even esikolo omunye umntwana uyapase efunda amakhono
umnumzana Dube Mukombwe ngosakhulayo kubandla le-MDCT njalo engumgcini sihlalo wekhansile yeBhinga. Ukulandela ukusuka kwamanye amalunga e-MDCT kuleli bandla ngezizathu ezitshiyeneyo, ibandla leli lithi lokhu akutsho ukuthi selichitheka ngoba lilamalunga amaningi njalo kulabanye abalokho besiza kulo. Izolo isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Lucia Mativenga ubikwa itshiye leli bandla waya kucelela i-renewal team elisanda kuqhamboka kweMDC team ngolesihlanu lwedlule umgcini sihlalo wakobulawa kuleli bandla umnumzana Gordon Moyo uthe uchiya isikhundla sakhe njalo wasola ibandla lakhe ngodlakela olukhona phakathi kodwa wathi uzaqhubeka elilunga kodwa abanye abaphambuka kuleli bandla abazibiza ngokuthi Independent Candidates Coalition batshele Studio 7 ukuthi basakhulumisana leMDC team ngokubuyela kuleli bandla laba bagoqela umnumzana Felix Mafa semsandla Khumalo kanye lo Prince Dube bakhona njalo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe ezigoqela iManicaland abathi sebetshiyana laleli bandla kanye labanye ababuyela kulo kumbe abamanyana lalo okwakuqala ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxele umnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumi seMDCT
siyaba sithi na itende livulekile abantu ababuyele endlini ligcwale ngoba ukuthi sizwe sikhiphe umuso kwababa lo sikhathazayo kufanele singebe sibaningi akuncedi ukuthi sizokuba ngongama-50 songelancedo akusoze kusize lutho ngoba kufanele ukuthi sikhiphe umtudala osibambe so nawe ukuthi baphumile hhayi ukuthanda kwaba asinike sabayalisa kambe umuntu ngamthini ngakulokunye okumenza ukuthi ephuma kuyaluto kanye kakhulu asinike sasho ukuthi um behlale kumbe siyakhonona no i-democratic yi-right yabo hayi sibafiseli impilo enhle lapho abayakhona ngakuyukuthi ukufa kwepolisi inkamba isivalo akuningi ama-members we-MDC lokusithi kababuye phambili
umnumzana Gordon Moyo besithi uzasala elokhu elilunga lebandla njalo imele imakhokhoba kubandla lenu likwamukele lokhu njengebandla
hhayi asekakuhlaleli phansi kodwa umuntu phela usuke esikhundleni sokuba ngithalimana uloku elilunga lebandla asinike sathi sinithi akagxotshwanga kahlukanga ebandleni loku esebandleni layo lezi zathu zakhe zibone ukuthi kasakwanisa ukusebenza labanye bakhe kodwa hhayi siyakwamukela khona kahle bona ukuthi zingathi simnike umlando ukuthi usukelele esikhundleni baningi abanye kulabo-deputy chairman isekelo sombuso siyavumela ukuthi kunye ngaphuma kuyangena omunye
ubekhuluma njalo ngakusolayo ebandleni esabona kungani kwaphazamisa abanye labo abakukhulumayo ukuqala nxa kuvelela kuye liyakwamukela yini
hayi okwenzakalayo ukuthi yabona ama-leaders bale challenge ngakuyukuthi ungumkhokheli ukuthi wena usuke ngoba kulokunye okungathi kuyakwehlula ukwenza kutho ukuthi awusuke mkhokheli woqobo ngoba iqiniso yukuthi ngakuphakathi kwemuli kufanele zama ukulungisisa udiko lolo lusolayo kulokuthi ubaleke uzekhuluma usiphumele phandle sinawo ukubona kwethu ngakuyukuthi ekhane azame ukuthi elsozudaba lolula ephakathi hayi khona ukuthi izekhala yenezephandle
labana ababezibiza ukuthi i-Independent Candidates Coalition liyabamukela lithini lina ngalokho njalo bakhona yini abanye ababuyayo
ababuyayo baningi ababuye ngoba vela kulelinye ibandla ngaphandle kwebandla lelileli MDCT elikabakumugetshengela konke abakwenzayo labo bithi obani bani kongeka banjani lokunye abantu abazibhekisa nje bazivela izimali zabo thina sikhangele igoli yethu yokuthi sisuse umbuso ophindezela
lo ngumnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumi se-MDCT bekhuluma icingweni le-Studio 7 esebhinga
namhla kobulawayo kusungulwe inhlanganiso ezimeleyo ejonge ukulondoloza imbali lemisebenzi kamuyi umnumzana Joshua Mqhabu Konkomo inhlanganiso le ithiwa yiJoshua Nkomo Cultural Movement njalo ithatha umsebenzi obusenziwa iMatogeni Cultural Society ebiyiyo ebiqoqa imikhosi yokukhumbula unkomo eminyakeni edluleyo. Inhlanganiso entsha le iphakathi kokuqoqa umkhosi wokukhumbula umuyi mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla seJoshua Nkomo Cultural Movement umnumzana Mehluli Moyo wachasisa okunengi ngalolu daba.
Inhloso ikuzama ukuthi sesiqoqe isizwe, siqoqe umphakathi, siqoqe abantu ukuthi bakhumbule phela ukuthi bavele bona bangobani bevela kahle. Kanye lokuhlonipha amasiko ethu siphinde sihloniphe lawa abanye abantu njalo mase sikhangela indlela esizamkhumbula ngayo lo nyaka siyancema kutho ukuthi simema isizwe sonke seZimbabwe simema uZulu wonke simema inhlanganiso zonke kanti le nhlanganiso ezikhona ezomba ngazo nazo ezikhona elizweni sizimema futhi ndawonye zonke ngoba nxa sithi thina waye ngubaba wesizwe seZimbabwe. Kusho ukuthi waye ngubaba waye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi wena uzibandakanya laliphi iqembu lezombangazi elizweni. Ngakho sebe simema wonke umuntu ekusebenzeni njengoba simema, simema futhi nabosomabhizinisi. Mani ucaphela lapho ukuthi nakho umkhosi usuhleliwe, sicela ukuthi labo basondele babambe iqhaza elithile ekwenzeni ukuthi umkhosi lowo kube yimpumelelo.
Lo ke ngumnumzana Mehluli Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ye Joshua Nkomo Cultural Movement.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwela ilungelo labesifazane bathi lanxa besamukela inkuthazo kankosikazi Grace Mugabe yokuthi abadlwengula amantombazana baphiwe izijeziso ezilukhuni kabavumelane lokuthi babulawe. Umgabe utshele umbuthano wokunanza ilanga lokuphathisa ngegazi lezigulane ukuthi abadlwengula amantombazana kumele bagwetshwele ukuqunywa intamo kumbe ukusikwa izitho zabo zensitha. Umgabe uthi lokhu kumele kwenziwe ngoba abantu laba bengafanelanga baphile. Olwela ilungelo labesifazana ikakhulu amantombazane unkosikazi Betty Makoni utshele Studio 7 ukuthi inyathelo lokubulala kumbe ukusika izitho lilukhuni kakhulu. Kodwa omunye olwela ilungelo labesifazane unkosazana Stars Mathethebe utshele Studio 7 ukuthi uvumelana laleli nyathelo.
Abantu abadlengula abantu kufanele baphiwe ijeziso esinzima, kuli kuqondile lokho ukuthi banike isijeziso esenzima. Kanti vele umuntu ubamba umuntu uginya emdlengula esehluleka ukuzifika, kuyabe sokutheni njengoba indalo lemvelo yachiya kusobadle ukuthi umuntu kakhombise azuze owesifazana wokuhlala naye. Xa engeneliseki imithetho yelizwe leZimbabwe lamanye amazwe ngaphandle ayavuma isithembo kusiya ngomtshado otshade ngawo. Pho nxa sokufika esimeni sokuthi umuntu abe ngodlwengulayo, abanye kuze kufike nesimeni sokudlwengula umntwana ongakafika esimeni sokuba lo muntu wesidlisa, kuyabe kutheni?
Kodwa ke lokho kunyoko ukuthi kuthiwa khona nxa bengaphiwa isigwebo sokuba basikwe, ukubona njani?
Yikho phela nxa ngisithi bafanele baphiwe isigwebo esinzima, ngibala konke okunzima okuvunyelwa umthetho welizwe leZimbabwe bakulingene ukuthi bakuthole, ngoba akubi kanganani ukudlengula umuntu ngokwehluleka nje ukumtshela amagama amathathu, I love you, kumbe ngiyakufuna.
Lo-ke bekungunkosazana Stars Mathethebe obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Izifundi phose ezingamachumi amathathu i-28 eziphiwe izigidi eziyizithupha zamadola i-$6 million okuyafunda emakolitshini atshiyeneyo eMelika zivaleliswe ngabameli beMelika kwele Zimbabwe lamuhla. Izifundi lezi ezingenelisi ukubhadalelwa ngabazali ngenxa yokuswela imali zingaphansi kohlelo lwe-United States Achievers Program, i-USAP, osolule minyaka elichumi lane 14 years lwasungulwa eZimbabwe. Uhlelo lolu olunceda abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukubhadalela imfundo solusabalele kwamanye amazwe. Solanceda abantwana abedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1200 selokho lasungulwa eZimbabwe. Umeli weMelika eZimbabwe mnumzana Bruce Watson utshele izifundi lezi ukuthi uhlelo lolu soluvulele amathuba amaningi abantwana abaningi eMelika leZimbabwe.
The long-term purpose of USAP is to build Zimbabwe and the positive.
Uhlelo lolu lwenzelwa ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe njalo lokuvuselela okunceda ilizwe leli leMelika. Likufake lokhu engqondweni zenu nxa lisenza izifundo zenu. Ngilethemba lokuthi lizazimisela kulokhu njalo lisebenzise ingqondo yenu ukuthi nxa seliphenduka kweZimbabwe lithuthukise ilizwe.
Omunye walezi sifundi unkosazana Charity Bebe odabuka eMathebelele North ozabe efunda ecollegeini leArizona State University lapho azabe efundela khona izempilo uthe uzabuyela kweZimbabwe engaqeda izifundo zakhe ukwenzela ukuthi ancedise isizwe sakhe.
Ngiyenza gender empowerment development studies le public health ngakhetha these two programs because I realized ukuthi eZimbabwe lapha abantu abangomama like khona okushodayo kubomama like we don't have enough representation asilabo abantu abasimelayo kakhulu and so I believe ukuthi with a degree le gender empowerment development I'm going to stand up ngilikhulumele bomama and fight for your rights and I'm going to be that woman I'm promising ukuthi ngizaba nguye I'm coming back ngiyaphenduka and I'm going to fight for our rights for the betterment of Zimbabwe because ngiyakwazi ukuthi like amalungelo bomama singalwela if we empower women we are going places.
Ingcwethi ecubungula izemfundo omnumzana Thandeko Zintimkandla uthi uhlelo lolu liyabukeka lanxa izifundi lezi zizathwala nzima nxa sezibuyele eZimbabwe njengoba kungelamsebenzi elizweni.
Uhlelo lolo lona nxa ulukhangele nje ulukhangele phezulu uhlelo oluhle kakhulu oluphathisa abantwana lapho abantu obuchopho obukhaliphileyo kodwa iminwe lezandla zabazali kukufitshane luhlelo oluhle kakhulu. Inkinga nje umbono wami lusuka lube ukuthi ufinyelelwa njani ukubona abo bantwana njengoba isigodlo se-America sisiHarare mhlawumbe bangathi bake bathi bobulawayo kodwa laba abanye abantwana abalobuchobo obuvulekileyo bekhatshana lesigodlo leso bazabonwa banakekelwe ngubani. Ayisiko ukuthi into le izahlala ingeyabantu abalutshwane abasendaweni eyodwa na. Yiko engathi engcini mhlawumbe ungaluphambanisa uhlelo lolo.
Ye kodwa nxa sesikhangeleke ngokuthi abantwana bayathola imfundo yephezulu kambe ngathini khonapho ngohlonzi abalutholayo.
Hayi ngibona ngathi uhlonzi lwakho naluzafanana labo bona bovela abafunda khona eMelika lapho ngobana iMelika ilawo ama-university aphezulu asezingeni eliphezulu sibili. Yobu sithi ukuthi labo bagcina besiyangena kuwo lawo nxa bengena kulawo ma-university anjabo Harvard yabo Michigan Institute of Technology hayi bathole imfundo sibili enohlonzi okungaba kubike ukuthi babafake kulokho okunye okuyizikodlwanyana okuthiwa ama-college mama-university ongayisiyo lana asezingeni eliphezulu.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezemfundo obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda esabelweni seMathebeleland South.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ilanga lokunanza ilungelo labantwana ezwekazi le-Africa ele Day of the African Child.
Pula wasangoma umntana I'm
kwezempila kahle lamhlanje abezempila kahle bathi bayakhathazeka ngokwehla kwenani labesifazane elimunyisa insane okwenyanga ezisithupha lingadli lutho bese limunyisa lihlanganisa lokunye ukudla umntwana aze abe leminyaka emibili besithi lokhu yikho okubangela ukuzaca okwedlulisileyo imalnutrition ebantwaneni okunenga sikuzweni kunothando sibanda ekobulawayo
Ukucubungula okuqhutshwe inhlanganiso yeZimbabwe Food and Nutrition Council nyakenye uveza ukuthi phose isithupha ekhulwini i5.8% labesifazana yilo lodwa elimunyisa abantwana ngendlela ekhuthazwa ngabezempila kahle. Abezempila kahle bathi nxa ukumunyisa wenziwe ngendlela kulakho ukwehlisa inani labantwana elifayo lingaphansi kweminyaka emihlanu ngechumi lantathu ekhulwini i13%. Phezu kwalokhu, ukuwa kwenotho yelizwe sokwenze iningi labantwana laswela ukudla okwakha umzimba, njalo iningi lihlala endaweni ezingela manzi ahlanzekileyo kumbe izambuzi. Unkosikazi Siphetho Kuhle Dungeni, ongumama osekhulile, uthi iningi labomama lamhla lancali kubona ukuqakatheka kokumunyisa, isikhathi lomumo wenotho wenza kube nzima ukuthi likulandele ngemfanelo.
Umama uyazithwala kwesinye isikhathi engela ubaba omthethe oqondileyo. Abese sehlile ukuthi angahlala phansi 6 months lezemunyisa umntwana. Uzabe banikana abantwana. Bese bona kungcono ukuthi ngcono adinga house care agcine umntwana. Abese siyasebenza kumbe South Africa kumbe ngaphi any lapha ngasebenza khona ukuze athole ukusiza imali yakhe.
Ingcwethi kwezokucubungula ukuhlalisana kukaZulu umnumzana Silas Mangena. Uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kanye lendlala eseyangena kuZulu yikho osokubangele ukuthi abantwana baswele ukudla okwakha umzimba.
Ukuswela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela ngezenotho yelizwe azimanga kahle. Lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla. Abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyutho babantwana sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesichebo bekhohle ukuthi izidingo zemzimba yabo lezi abantwana zehlukile
Unkosazana Gertrude Piri osebenza labantwana uthi impilo yalamhla icho ukuthi abantu abaqhatshiweyo bathembe labo ababasebenzelayo ukubagcinela abantu babo Uthi lokhu kwenza kube nzima ikakhulu nxa owesifazana elomntwana olegcikwane odinga ukuphathwa ngonanzelelo njalo ngokuhlanzeka okukhulu owenza inengi lihle likhethe ukuhlelekele ukumunyisa
Uhlupho olukhona kubo mama ukebe kusiya ngestatus sika mama ukuthi umama yena utholakale legcikwane elinjani but mina bengimkhuthaza umama ukuthi at least bengamunyisa umntwana emunyi ibele lika mama ngoba ibele lika mama vele lilakho konke kokuvikela umntwana Unless nxa lezilonde emabeleni yes angeke aze emunyise umntana wakhe ngoba uzabe zam infect umntana from the breast
Uphiri wengeze esithi kwephula inhliziyo ukubona ukuthi iningi labo mama kuleli seliqalisa ukunika abantwana ukudla belenyanga eyodwa nje lanxa bexwayisa ukuma okwenyanga eziyisithupha bemunyisa kuphela anduba bahlanganise lokudla umntwana aze abe leminyaka emibili
umntana ukumunya kwakhe kompane munya kumama umntana babe bekhulumisana lo mama and umntana uyabe sibakwazi umama akhe ingcono ngoba umntana ungamtshela uhouse girl osozibe kwazi two house girl yanitshone senza nomntwana but ngangcono utshone emsebenzini lo mama of course siyasebenza abanengani tshone emsebenzini ntambama ube lesikhathi lo mntana akho osokuthi labe limunya likhulumisana kompane kule connection between umntana lo mama bemunyisana
lanqanje ngeminyaka esanda kudlula abesifazana abalengculaza babekhuthazwa ukumunyisa inyanga eziyisithupha kuphela Lokhu sokuguquliwe kulandela uhlelo lweoption B plus lokuqeda ukuthelelwa kwabantwana igcikwane ngonina ngaphansi kohlelo lolu abesifazana sebekhuthazwa ukumunyisa okweminyaka emibili ngoba bona kanye lensane zabo bayabe bethola umuthi wokuvikela ukuthelelana igcikwane leli okwesikhathi sonke bemunyisa uhlangothi olukhangela abantwana kunhlanganiso yomanyano wamazwe iUnited Nations Children's Fund Luthi impila kahle yabantwana kanye lekusasa yamazwe asathuthukayo isezandleni zabesifazana okumele banikwe amathuba eneleyo lamandla okuthatha izinqumo eziqhakathekisa abantu babo ukwenza lokhu kulakho njalo ukuphungula imali esetshenziswa ekwelapheni abantwana abathona begula njalo nje kubangelwa ukungamunyi okugcweleyo ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingonothando Spanda
kwezemidlalo ke lamhlanje siqale ngokukhangela ke iWorld Cup yona eyenzelwa kwele Brazil. Emdlalweni osanda phela nje kathesi iPortugal inqotshwe yiGermany nge-4-0. Kuthi ke kumahola amalutshwana alandelayo abalandeli bomdlalo wenguqu abavela kuzwekazi le-Africa bazabe ke bebheke amaqembu avela kulelo zwekazi azabe edlala ke lamhlanje lapho kuyaba kule Nigeria izanqikilana ke le Iran kuthi ke iGhana yona inqikilane le United States of America asazi ke kuyozalwa nkomoni bese sikhangela ke kathesi kwezemidlalo yenguqu ekhaya phela iqembu lewange selindize layahlala phezulu kwengalane emklomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngemva kokuhaqaza elikwenze ele Dynamos ngensonto. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esipha lolu daba ndawonye lezinye.
Abafana besipangano balemiklomelo ngamajima amabili lambili ngemva kwemidlalo yelithumi lanye ukuthi ngemva kwabo kuhlezi iqembu leHighlanders lona elilingene ngemiklomelo leqembu leHawmine elihlezi kundawo yesithathu womabili lawa maqembu elemiklomelo ngamajima amabili lanye kundawo yesine kuleqembu leZPC Caribba lona elilemiklomelo yelithumi lathoba munomunye njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leDynamo seli kundawo yesihlanu iqembu leCape United lihlezi kundawo yesithupha lilemiklomelo yelithumi lesikhombisa ukuthi ngemva kwalo kuleqembu leChicken Inn elemiklomelo lelichumi lesithupha lona lilandelwa ngeleShapani Mine elemiklomelo yelichumi lanhlanu endaweni yethoba munomunye kuleqembu leFC Platinum elemiklomelo yelichumi lane njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leChapungule leBuffaloes emsileni wenganane kulamaqembu agoqela athe leBlack Rhinos leBantu Rovers leTriangle leHarare City kanye leChiredzi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu imidlalo iqhubekela phambili kumncintiswano wezwe zomhlaba uqhutshelwa elizweni leBrazil kulezi nsuku njalo lamhla ebusuku kule midlalo emibili egoqela amaqembu amele izwekazi leAfrica. Lawa maqembu ngathi eleNigeria lona elizanqikelana lele Iran kanye lele Ghana elizadlala lele United States of America. Imidlalo yalawa maqembu izalandela uzakuba phakathi kweGermany leportugal wona okhangelelwe ngabalandeli abaningi bomdlalo wenguqu ngoba womabili lawa maqembu kungamanye akhangelelwe ukuba engaphakamisa isicoco ekupheleni kwemidlalo. Amanye amazwe amele izwekazi leAfrika kule midlalo aseke adlala ngathi iCameroon yona enqotshwe nge-1 kanyange leMexico kanye le-Ivory Coast yona enqobe iJapan nge-2-1 ikanti iqembu le-Algeria lona lizadlala lele-Belgium emdlalweni walo wakuqala. Sikhangele umdlalo wokugijima. Abadlali baseZimbabwe behlulekile ukubamba izikhathi ezidingakalayo ukuze bathole ilungelo lokuyancintisa emincintiswaneni yezwekazi laseAfrica ezaqutshelwa elizweni laseMorocco ekupheleni komnyaka kanye leyabasakhulayo abaphuma emhlabeni jikelele ozakuba seMelika. Laba badlali bebencintisa kumjaho weNational Athletics Association of Zimbabwe oqutshelwe ekolijini leNUST ngempela viki yedluleyo. Le midlalo ingenwe ngabadlali abevele kuzo zonke izigaba zelizwe leZimbabwe kanye labadlali abavele elizweni leBotswana. Abaqoqela imidlalo bebekhangelele ukuba kube khona abadlali abaphuma emazweni achiyeneyo angcelezelane lelizwe leZimbabwe kodwa akusabanga njalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebeselazo lamhlanje.
Abasakhulayo beMDCT batshengisela eHarare bekhonona ngosekela kwemsebenzi lokubhidlika komnotho welizwe.
Abantu bela ilungelo labesifazane bathi lanxa besamukela inkuthazo kankosikazi Grace Mugabe yokuthi abadlwengu lamantombazane bajeziswe kanzima kabavumelane lokuthi